Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngomvulo mhlaka 31 ngomfumfu 2016 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje. Udubo lokusilela kwamanzi kobulawayo solufike kusibanga esibi umunicipala esithi sezavalela abantu amanzi okwamalanga amabili ngeviki.
Hayi, mina mbona ngazathi into le isizakhathaza kakhulu ukuhlaliseka kuhle kwabantu.
Lamhla siqala ukulethulela uhlelo lwendaba eziphathelane lebandla leZANU-PF. Sisungula ngodaba oluhlolisisa ukuthi kambe vele ngubani uMongameli Mugabe.
Kuzomela ukuthi baphume ngobuningi babo, ba make sure ukuthi they do what they have to do ukuthi bakhiphe iZANU-PF esikhundleni because sikhathele ngabo.
Amapolisa kweleBotswana athi akhathazwa linani labotshekesha beZimbabwe asebengena kulelo lizwe begebha igolide. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idolopo lakobulawayo seliqale ukuvalela uzulu amanzi okwamalanga amabili ngeviki kulandela ukudabuka kwempompi esuka edamu lemtshabezi okubangele ukwehla kwesilinganiso samanzi atholiswa idolopo ngesilinganiso se-16 megaliters. Kubika uNompumelelo Moyo ngokugcweleyo.
Usomlomo wekhansili edolobho lakobulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu utshele iStudio 7 ukuba abasayikwaba amanzi okwelanga elilodwa kodwa sebezagavuna okwamalanga amabili kulandela ukudubuka kwempompi yemtshabezi kanye lokusilela kwamanzi emadamu okubangelwe yikungani kahle kwezulu ngenxa yeyezi le-El Nino.
Idolobho lakobulawayo seliqale ngesiqhubu esikhulu ukugavuna amanzi asetshenziswa ngabahlali bedolobho kulandela ukudabuka kwempompi ethwala amanzi isuka edamu lemtshabezi kule viki edlule okubangele ukwehla kwamanzi adonswa esuka edamu lemtshabezi. Esikunanzelelayo ukuthi besithe sizagavuna amanzi okwelanga elilodwa kodwa kulandela ukudubuka kwempompi sesiqale ukugavuna amanzi okwamalanga amabili.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mpumelelo Madlakela usole kakhulu umunicipal wedolobho ethi uguqula njalo nje imibiko bona bebesazi ukuthi amanzi ahamba okwelanga elilodwa kodwa asehamba amalanga athize ethi lokhu kuzadala ukuxabana phakathi kwekhansili labahlali bedolobho.
Hayi, mina mbona ngazathi into le isizakhathaza kakhulu ukuhlaliseka kuhle kwabantu lempila kahle yabantu. Njalo ngibona indlela esuke yaphathwa ngayo izaphambanisa ubudlelwano phakathi kwezakhamizi le-City Council. Ngoba iviki eliphelileyo lokhu besitshelwe ukuthi i-water shedding iza kuba yi-24 hours kodwa kathesi all of a sudden sokuhle kwajika kungazange kube lama consultations ayeneleyo.
UNkosikazi Agnes Ndlovu ohlala ePhumula South ubike ukuba evuka lamuhla ekuseni impompi ibivele ingasakhuphi amanzi njalo ikhansili ayizange ibazise ukuba amanzi azavalwa akubanga lesimemezelo kumsakazo. Ngempelaviki umsekeli kamongameli umphelekezela Mphoko ubikele abahlali beluveve ukuba uhulumende uzakhangelisisa kabanzi udubo lokusilela kwamanzi edolobheni abone ukuba kwakhiwa amadamu azasiza idolobho ngoba kuyinto engahlanga ukuba uBulawayo ahlale ebhekane lodubo lwamanzi khona kulo hulumende. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Umsekeli kamongameli welizwe njalo engumphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Emerson Mnangagwa ukwele Switzerland lapho azangena khona umhlangano we-United Nations ophathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Umnangagwa ukhangelele ukwethula isimo samalungelo oluntu eZimbabwe ngolwesithathu emhlanganweni lo. Umnangagwa utshele intatheli zindaba ukuthi uzakhuluma ngemizamo esiyenziwe nguhulumende ekuvikeleni ukwendiswa kwabantwana lodaba lwesisekelo sombuso esitsha lokunye. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sipanda uthi umnangagwa kumele akhulume ngokwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende weZANU-PF.
Vele kuyakhanya ukuthi usevele wagijimela eceleni nxa bethi bona uzaqakathekisa kakhulu indaba ezifana lamalungelo abantwana wodwa nje kuphela baqakathekise ngathini lamanye. Amalungelo abantwana amankazana abendiswa masinya batshiyananga lamalungelo abantu ukuthi kumbe bakwanise ukukhetha uhulumende wabo ngokuthula nxa abantu befuna ukutshengisela kungabi lobudlwanguzwa ngoba angatshaywa ngamapholisa. Ngibone ngani mina wenza into esiyijayeleyo nje kwezepolitiki ukuthi nxa kulodaba olukhulunywayo lungani luya kubambabamba wena uyakhetha ukungakhulumi ngalo ukuze udinge okunye ukuthi uyidlalise isikhathi sabantu nje ithiwa lakho lokukhuluma lize liphele. Ngibona lapho yikho kulomqoka khona and ngibone ngani usuke wahlakanipha kakhulu umnangagwa ukuthi athini uzaqakathekisa lolo daba. Ngabe uyaqakathekisa idaba lwe-constitution entsha esiyaziyo ukuthi hayi loba yafakwa izimiso zayo zonke zazikenziwa zaba ngumthetho iZimbabwe lokhu isebenzisa imithetho ye-constitution esiyasolwayo. Ngibona ngani khonokho kuyinto etshengisa ukuthi uhulumende weZimbabwe akazimiselanga langamampela ukulungisa indaba eziningi kakhulu ezamalungelo abantu esehlupheka ngako leZimbabwe.
Lubana uthe waphiwa umlando wokuma phambi kwe-United Nations waveza isimo samalungelo oluntu eZimbabwe, kuyini obungathi akuhanjiswa kuhle?
Well, bekufanele umnangagwa akhulume ngendaba ezimqoke ezifana namalungelo abantu awokutshengisela kwezombusazwe amalungelo abantu ngendaba zokuthi obotshwayo ngubani ongabotshwayo ngubani ukuthi amapholisa aphatha njani abantu nxa bebotshiwe. Ngibona ingani zele zindaba ezimqoka njalo ngendaba yokuthi bathume u-vice president umnangagwa. Ngibona mina kufanele sikhulume kakhulu, afike akhulume kakhulu ukuthi hayi liyabona ke iZimbabwe kuyaphambanisa, sike saba lodaba olufana le-genocide igugula wundi sesilungise kanje ukuthi into efana lengazi yaphinda yenzakala. Njalo kulokuphatheka kwenzayo kwe-DRC okwaba lokufa kwabantu abaningi okungekho egcekeni ofanele ukuthi khonokho kufanele atsho ukuthi iZimbabwe isilungise njani ukuthi kungabi ne ingaphatheki empini ezifana lazenezo ezingahlengisele kahle ukuthi amalungelo abantu avikelwa njani nxa kulokulwisana.
Umnumzana Nkululeko Sipanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane. Izizalwane zeZimbabwe labasekeli bebandla leZANU-PF abazelwe ngomnyaka ka-1980 abakaze babe lomunye umongameli ngaphandle kukamongameli Robert Mugabe, kanti uthi ungakhuluma ngomgabe ubone umuntu ethalaza loba usemazweni. UBenedict Nhlapo uxoxela abantu makhaza ehlaziya ukuthi kungani umongameli Mugabe lokhu esesatshwa kangaka ebandleni lakhe leZANU-PF kungakhathalekile ngobunzima kwezombusazwe lezenotho ilizwe selingene kikho ngaphansi kombuso wakhe.
Izizalwane zeZimbabwe ziyavumelana ukuthi imvama yokuthi ungakhuluma ngebandla leZANU-PF igama elifika kuqala ngelikamongameli Robert Mugabe. Lokhu kungoba iyo yodwa inkokheli yaleli bandla eselokhu yabakhona okweminyaka engama-30 lesithupha edluleyo. Umbuzo khona ukuthi kungani ke sesatshwa kangaka lobanje seleminyaka kuzalwa edlula amachumi ayisijaka lolunye. Intatheli eZimbabwe umxolisi Ncube uthi ukubulawa kwabantu ababephikisana lomgabe kwelemandebeleni ngesikhathi kugrawundi yikho okwenza amalunga ebandla lakhe esabe ukumkhuthaza ukuthi akehle esihlalweni.
Yena vele wangena ngokodlame wabulala abantu abayi 20,000 tuwenzela ukuthi abantu bamesabe ukwenzela ukuthi lanxa esesiza next time esithi lingeka ukungivotela nzayenza lokho. Abantu vele bahle besale besazi ukuthi le ndoda izinto zonke ezithembisa ukuthi iyazenza ngokodlame iyazenza.
Abanye ke bathi lobanje kukhanya sengathi umgabe ulokho elamandla akaselawo lawo mandla kodwa usekelwa yilabo abaziyo ukuthi angaphuma esikhundleni bazaphelela ejele ngenxa yamacala abawadalayo. Nkosazana Lubelihle Banda uthi kucabanga ukuthi umgabe lebandla lakhe bengazehlela esihlalweni yikuzikhohlisa.
Kuzomela ukuthi baphume ngobuningi babo bamake sure ukuthi they do what they have to do ukuthi bakhiphe izani PF esikhundleni because sikhathele nabo ngoba akula omunye umuntu ongasiqedela yona. Thina eZimbabweans yithi sodwa esingasukuma sizama ukuyiqeda le nkinga ekhona manje eZimbabwe.
Loba nje umongameli Mgabe semdala kweminyaka yokuzalwa bakhona ebandleni lakhe abathi uzakhokhela aze akhokhobe. Abanye abagoqela umkakhe unkosikazi Grace Mgabe besithi loba eseselibeni uzaqhubeka ekhokhela. Bakhona ke abathi lesi sibonelo sokuthi uyahlonitshwa okumangalisayo. Kodwa ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Mthabise Mlingo uthi lokho kwenziwa yikumesaba.
Emakhaya abantu bayesaba ungavele nje ubonakale umbu ukhuluma ngelinye iqembu lezombusazwe kumbe ugqoke isikipa seqembu lezombusazwe. Even abazali bakho nje abakini ubona sengathi bayakubalekela bathi uzasivulalisa.
Lokhu ke yikho kwenza abathile bathi nxa engaphuma esihlalweni ibandla lezanu PF lizaphelelwa ngumphako. Okusemgcikeni ukuthi abadala ebandleni lezanu PF balokhu bemthanda njalo bemhlonipha Mgabe ngendima ayidlala kunkululeko yelizwe. Ngakwelinye icele abatsha bebandla lakhe bathathekiswa yikwabelwa umhlabathi kanye lezinye inhlelo ezinikezwa intsha ezanu PF kuphela kusetshenziswa imali kaZulu. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Future Msebele uthi kulobufakazi bokuthi Mgabe usefuna ukuphumula.
Yena kasathandi lokho akwenzakalayo, yena sekhulile njengomuntu omdala, hayi usediniwe sefuna ukuzihlalela phansi. Kodwa ngendlela yokuthi umnotho welizwe wawakha ufaka ukuthi badle labangani babo labangani bakhe manje abangani bakhe basafuna chie bafuna uqhubeka besidla njengoba bona bese sebasha.
Abanye bathi Mgabe nguye obambe umanyano ebandleni lezano PF okokuthi nxa engehla esihlalweni loba ukufa leli bandla lizabhidlika phakathi laphakathi. Kuthi nobhalo ibandla le-United Democratic Front umnumzana Vusani Khumalo uthi izizalwane zeZimbabwe zingamkhipha Mgabe esihlalweni nxa zifuna.
Abantu baseZimbabwe babambane babe yimbumba, iyo yoda indlela yokuthi amaZimbabweans akwazi ukuzikhulula kule nhlupho abaphakathi ababhekelane nazo. Sekile ukwesaba izinto ezingekhoyo, sesize sabathi asiseni ukwesaba, sisebenze sizame ukukhululiza laseZimbabwe.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Mlingo yena othi nxa Mgabe engasekho esihlalweni kuzaba lombango wesikhundla sakhe ngoba bebaningi abacabangela ukuthi yibo kufuze athathe intambo zombuso. Kodwa umfundisi ex Ayota oyebandla leGrace Chapel eJohannesburg uthi into ezaletha inguquko eZimbabwe yikuthi kungabi khona ogoqa izandla ethi kuza kwenziwa nguzibanyana. Umfundisi Ayota uthi sekuyisikhathi sokuthi uZulu weZimbabwe anxuse uNkulunkulu ukuthi angenele.
Esikufisayo ukuthi uNkulunkulu asisize asivusele abantu kusizukulwane esiphila kuso abalomoya wevision, abalombono, abakwazi ukubona ikusasa. Ngoba uma uphila around abantu abangaboni ikusasa ababhekeleli namhlanje kuphela kwenza ukuthi bangahlupheki ngezinto ezimbe ezenzakala emphakathini.
Kodwa ke bakhona bathi kwehluleka kwamongameli Mgabe ukuqeda ukulwisana okukhulu phakathi kwebandla lakhe kukhombisa khona ukuthi akaselawo amandla okukhokhela. Bathi lokhu kukhombisa ukuthi akasahlonitshwa njengakudala njengoba sebekubeka egcikeni ukuthi balwela isikhundla sakhe yena esaphila. Abanye ke bathi indlela Mgabe alawula ngayo amaviyo ezomvikela nokulondolozwa kokuthula elizweni kugoqela lenhloli zakhe ezigcwele phose izwe lonke yoyinsika ezakwenza akhokhele kuze kube sekugcineni kwempilo yakhe. Njengoba manje ibandla lezanu PF selinqume ukuthi umgabe nguye ozancintisa isikhundla sikamongameli ekhethweni luka 2018 njalo kungakabi lesibonelo sokuthi kule bandla liphikisayo elizalunqoba lolukhetho. Abanye bathi kusobala ukuthi umongameli Mgabe uzabusa kuze kulamule elokufa. Melestro 7 eJohannesburg kule South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Kusasa siyaqhubeka ngohlelo lwendaba zebandla lezanu PF lapho esizakhangela khona udaba ukuba ngemva kweminyaka phose engamachumi amane ilizwe lithole uzibuse. Ibandla lezanu PF lokhe libusa lanqanje inengi labantu lisithi sokwanele.
No, but you can't do without me. I'm back. My wazoka.
Lalelani kusasa kuhlelo lwendaba eziphathelane lebandla lezanu PF esizalethulela lona kuze kufike ngolwesihlanu. Amapolisa akwele Botswana athi akhathazwa ikwanda kwabemba igolide ngaphandle komthetho kulelo lizwe bengabe Zimbabwe. Lokhu kulandela ukumiswa kwabathathu phambi komthethwandaba kamantshi edolobheni leFrancis Town besetheswa icala lokwemba igolide bengelamvumo abaziwa ngelokuthi ngotshekeja eZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Abathathu abayintsha evela eKhwekhwe kweZimbabwe bamiswe phambi komthethandaba eFrancis Town ngolesihlanu. Walfinos Namo Elliot Chikwedere kanye loTalent Munzari bonke batshele umthethwandaba ukuthi abasebenzi babanjwa ngohlangula begebha komunye umfula osemzini weMatseloje duze lomncele weZimbabwe leBotswana bedinga igolide. Babencedisana lomunye weBotswana uMakho Mbokodo njalo bonke balivumile icala lokuthi batholakale bengelamaphepha kumbe imvumo yokuthi bagebhe igolide. UMbokodo njalo etheswe umunye umlando wokutholakale legolide lesindo samagram aphosa bengamachumi amabili alentengo yamapula ezinkulungwane azifica munwembili i-8,000. Umantshi umnumzana Kaveri Kapeko udlulisele phambili udaba loluku 24 lwezi lapho umthutshisi wenkantolo ozabeka kwenzakala ngelanga lokubotshwa. AbeZimbabwe bazalinda udabo lwabo bangaphandle ngemva kokuba umantshi avume ukuthi baphiwe i-bail ngoba bengelamaphepha uhlala eBotswana esithi amathuba okuthi babaleke aphansi. Kusenjalo amapolisa eFrancis Town athi loludaba lokuqala uhanjiswa emthethwandaba ngoba bejayele ukubamba ikakhulu indaba zokwembiwa komhlabathi kumbe ukuthengisa amatshe aligugu afana lama-diamond ngabeZimbabwe okungekho emthethweni. Umgosikazi Sipho Dube uthi ukuqala kokubanjwa kwabeZimbabwe isitshengiselo esihlala sikhona sokuthi abekhaya bangazama noma yini ngenxa yobunzima besimo somnotho ikakhulu kuswelakala kwemsebenzi.
Akumangalisi ukuthi abantu bekhaya sebezithola bengotshekeja kwamanye amazwe bethatha noma yikuphi umsebenzi. Lokho isitshengiselo sobunzima bempilo ekhaya.
Ukwembiwa kwegolide ngabaziwa ngokuthi ngotsheketsha kwandile eZimbabwe njalo bese kungene eSouth Africa lapho abaZimbabwe abangena emgodini engasasebenziyo bedinga amaselela egolide. Abanye abaphenduki bephila ekhaya ngemva kokudilikelwa imgodi. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiSabron kweLaBotswana.
Ekhethweni lukamongameli welizwe leMelika ngomnyaka ka-2008 langomnyaka ka-2012 umnumzana Barack Obama ongumongameli welizwe okwamanje wasebenzisa ubulembu obokuzilibazisa obufana leFacebook ukuthi adinge abantu abaningi abazamvotela. Kusukela ngaleso sikhathi abezombangazwe eMelika kanye leZimbabwe okulenhlanganiso ezinjengetajamuka sesijikile le-hashtag this flag sebesebenzisa ubulembu lobo ukwenzela ukudinga usekelo kuZulu. Bunceda kanganani ubulembu bokuzilibazisa kwezombusazwe? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uMike Wobe weStudio 7 uxoxele umnumzana Hannibal Ndlovu osebenza kwezo kwethulwa kwembiko etshiyeneyo okubizwa ngokuthi information technology ngesilungu.
Indaba ye-social media ngalesikhathi iqakathekile kakhulu ngoba abantu abangangami abeminyaka eku-21 kusiya phambili 35 years bayayithanda le ndlela yokukhulumisana, njalo futhi bayiqakathekisa kakhulu kule nto ethiwa yi-news. Kubo yindlela yokuthi bathole izaziso ezifanelele zabo, hayikhona izaziso ezithiba ngabanye abantu. So iqakatheke kakhulu i-social media kusiya phambili ngendlela zokukhetha amachazo labo ngameli wemazwe.
Nombono wakho, kukhona na ukusebenziswa kwendlela zokuxhumana ezifana nabo Facebook kukhetho lukamongameli waseZimbabwe?
Yes, zikhona sibili indlela zangikhona abakwazi ukuzisebenzisa sebenzisa kathesi. Umongameli laye weZimbabwe ngaleli ilanga edlulileyo wayeyisebenzisa i-social media i-Facebook. So ngokubona kwabo wayesebonele ukuthi kumele ayebadinga laba bantu ku-social media.
Le ndlela zokuxhumana esikhuluma ngazo kuye kwahwelela inhlanganiso ezinjengabo This Flag ezazishayisa uhulumende laseZimbabwe ekhanda. Ngombono wakho, indlela lezo zokuxhumana lezi zalwane zaseZimbabwe zilakho ukushintsha isimo sepolitiki zaseZimbabwe na?
Yeah, silakho ukuthi umnyimo wangkhona ngoba i-social media ilamandla yokuthi ihambise izaliso zokuthi kwenzakalani masinya kulamaphepha kudala, kulabo radio, labo television. Into ingenzakala kwenye indawo yelizweni, akwazi ukuthatha ividiyo yakho ubhale i-social media yakho ukuthi abanye abantu kwenye indawo elizweni lakho bebekwazi kwenzakalani. So ngendlela zalezo ukuthi i-information travels go faster than before, kuyenceda ukuthi ingatshintsha indlela zokuchelelana umongameli wethu.
Lo ngumnumzana Hannibal Ndlovu osebenza kwezokwethulwa kwembiko i-information technology, obekhuluma lo Mike Wobe we-Studio 7 eseHarare. Talk namhla sixoxa ngokwethula kwethu indaba esiphathelane lebandla leZANU PF esikusungule namuhla. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abesifazana kumele baziswe indlela zokuzihlola amabele ukuthi kawalamvukuzane njengendlela yokuyenqabela ingakamemetheki, ngoba okumqoka ukuthi ibanjwe kusesemasinyane. Linkuthazo yiyo ebimqoka ngalinyanga obekuxoxiswana ngodaba lwemvukuzane yamabele kusukela inyanga iqala.
Inyanga kamfumfu ibekelwe ukukhuthaza ukulwisana lohlobo lwemvukuzane yebele, kodwa kuningi labesifazana akukho okokuziqhenya ngakho ngoba izibhedlela eziningi azilayo imithi efaneleyo, njalo iningi kuZulu alilalwazi ngokuzihlola. Unkosazana Thokozani Khuphe owabalala umkhuhlane uthi kuqakathekile ukuthi abantu bakhuthazwe ukuzihlola baphange baye ezibhedlela nxa ulensolo, ngoba nxa umkhuhlane ungekelwa umemetheka kuba nzima ukuwelapha. Uthi limfundiso yokubamba masinya kumele ifinyelele kubani lobani, ngoba yiyo yodwa indlela yokusindisa abesifazana labesilisa abazithola belala imvukuzane.
I-stigma which goes with this disease yosulala. The mind is the one which kills us. Umuntu abulawa yingqondo. makhelwane bazamfuna abachurch bazakuthi ingqondo yakho qeda du within 6 weeks yakusuphenda umzimba ngokucabanga ingqondo singakwenzi khona lokhu kulezi sifika imithi khona yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives ingatholakala masinyane uyalatshwa uyasila
isakhamuzi unkosazana Emilia Fuyane uthi kuyadanisa ukuthi linyanga isiphelile iningi kuZulu lingatholanga ulwazi ngalemvukuzane ukuthi izibonakaliso zayo yiziphi njalo umuntu uzihlola kanjani uthi abezempila kahle abangeke bagcine lolu lwazi ezibhedlela kuphela ngoba abanye abantu bayaqeda iminyaka bengayanga khona kukanti lalapho befikile ngenyanga kamfumfu yomkhankaso lo akula muntu oxoxisana labo ngemvukuzane le
ngiyadingakala ukuthi bake babhode bafundise abantu basimama ukuthi kanti ole breast cancer uba wazi njani uyibona njani masinyi ukuthi ule breast cancer ngoba isikhathi esiningi umuntu ubona esela i breast cancer esiyaqunywa ibele ukuba indaba ebuhlungu kakhulu so kusadingakala ukuthi abantu baziswe kuye kubhode omama bafundiswe ngalomkhuhlane we breast cancer
ukuswelakala kolwazi ngalomkhuhlane kugcizelelwe njalo yisakhamuzi umnumzana Bheki Impilo Maphosa othi kuvamile ukuthi imikhankaso eminingi iyenzelwe emadolobheni kukhulunyiswana labantu abavele belolwazi kungela ozihlupha ngokuyatshela besifazana basemaphandleni abaluswelayo loluncedo uMaphosa ngomunye walabo abacabanga ukuthi imvukuzane yebele ngumkhuhlane wabesifazana bodwa gazi ukuthi uyahlasela labesilisa
wala wemmemetheka lo umkhuhlane ngoba uswela abantu abaxwayisa abantu ngalomkhuhlane abantu abanengi abawazi mina ngibona kudingakala abantu bokuthi babonise abantu ukubana umkhuhlane lo we breast cancer uza njani njalo lezindlela zokuvikela lo umkhuhlane
unkosazana Greta Ngwenya uthi uhulumende kumele aphathise amadolobho wonke abe lezibhedlela zokwelapha imihlobo yemvukuzane esiyandile ngoba iningi labantu alenelisi ukuya eHarare njalo nje kumbe phandle kwelizwe
abantu abaningi ngicina babona bephuma behamba besiya phandle kwelizwe lawezinye indawo angaze ngizwe ukuthi abantu basila nxa ukuthi bethole treatment kanyani uvele urefer to Harare everyone isikhathi yoni government esomele ukuthi ngalayo ezi government iletha amafunds
oke wangena esibhedlela kumaviki asanda kudlula unkosikazi Maria Sibanda uthi isibhedlela zuzisa ubuhlungu ngoba nxa ungela mali yokuthenga imithi yakho kumbe ukuyabhadala ukuhlolwa phinde uthole uncedo
uyayishela imali uyazuyalala esibhedlela iviki yonke kungaongelechanga ungala plan yokuthi uyenzeni ukuthi uzuthole imithi nga ungalabo abazakusiza kusho ukuthi uzazudischarge esibhedlela ungele tshanga ngenxa yokuswelakala kwemithi
ingcwethi zithi imvukuzane ezithile zivame ebantwini abachiyeneyo lapho kwabesilisa kuvame ebizwa ngokuthi i-Kaposi sarcoma le-prostrate kwabesifazana ngeyesibeletho kulandela eyebele kuthi ebantwaneni abangabafana yi-leukemia kulandela eyamehlo emankazaneni kube ngezinso eyamehlo leyengqondo ngimele i-Studio 7 ngingunothando Sibanda
uhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection kusasa sikhangela udaba lukahulumende yena odinga imali eyizigidi ezilitshumi zamadola eyokusebenzisa kuhlelo lwe-National Youth Service nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngewhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami owenu untungamili Nkomo lomunye wami uChiwoniso Jani. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Udubo lokusilela kwamanzi kobulawayo solufike kusibanga esibi njalo umunicipala uthi sevalela uZulu amanzi okwamalanga amabili ngeviki. Amapolisa kwele Botswana athi akatazwa linani labojekeja beZimbabwe abangena kulelo lizwe. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.